Emazwini awafunde emele umphathintambo wezempila kahle, umsekeli kulolu gatsha uDr. Adrian Musiwa uthi kuyinto edanisayo ukuba aluqakathekiswa kangako lolu hlangothi lokuhlukuluzana kwabantu kwezemacansini. Ubufakazi obuvezwe ngosebenza lozulu weHarare kumikhankaso yokuqeda ukusabalala kwegciwane enhlanganisweni yeNational AIDS Council, uMnumzana Adonia Muzondiwona, buveze ukuqansa kwenani labadlwengulwa ilizwe lonke. Phose inkulungwane eziyisikhombisa 6905 abanelise ukuyadinga usizo ngemva kokudlwengulwa abedlula kancinyane amakhulu amahlanu 541 kungabesilisa ngomnyaka ka-2014, kutsho uMnumzana Muzondiwona. Ophethe uhlangothi lwezempilakahle kumasipala uDr. Prosper Chonzi uthi abedlula inkulungwane balaba bantu 1188 abanelise ukuthola usizo nyakenye kwizakhamizi zeHarare, kungakho bekubone kufanele bengeze isikhathi sokusebenza kweklinika le ukuze uZulu athole usizo sikhathi sonke. Ummeli we-UNFPA eZimbabwe uMnumzana Sheikh Tijiane Chise uthi bananzelele ukuqansa kwenani lezehlakalo zokudlwengulwa kwabantu bakubona kufanele ukuphathisa kulolu hlangothi. Ophethe uhlangothi lokuvikelwa kwemikhuhlane kugatsha lwezempilakahle uDr. Gibson Mhlanga uthi kuyabajabulisa ukusungulwa kwale klinika esesibhedlela seWilkins eHarare.
Into ezinje njengokubanjwa iganyavu into ezenzakala sonke isikhathi, kuyenzakala nge-weekend, kuyenzakala ebusuku. Thina sabe sifuna ukuthi umuntu abuye azobonwa i-72 hours zingakayidlula, kwenze ukuthi akwanise ukuthi ancedwe, akunika umuthi ukuthi angabambi imikhuhlane njenge-HIV, ukuthi athole le-counseling.
Unkosazana Margaret Masanga osebenza kuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni ye-UNFPA uveze ukuba kuyinto ejabulisayo ukuba usuze wafezeka umsebenzi wokuvulwa okusemthethweni liklinika.
Siyathaba kakhulu njenge-UNFPA ukuthi khona ukusebenzelana lakho ade sikwenza le-City of Harare, le-Ministry of Health, sokuze kwenza ukuthi ikliniki le ibe khona sivule namuhla. Labo ababehlukunyezwe, kungatsho ukuthi khona siyathaba ukuthi kulabantu abahlukunyezwa, hayi, sifuna ukuhlukunyezwa kwehle, kodwa-ke labo abahlukunyeziweyo bathole ukuncedakala, uncedo ukuthi khona bathole uncedo lolo in 72 hours, ngoba i-72 hours leziyana yikho lapho okutholakala khona abathi khona i-evidence, i-forensic evidence yokuthi khona kulokuhlukunyezwa okwenzakeleyo kule cala elenzakeleyo.
Kuqakathekile ukuba umuntu aphange athole usizo amahola angamachumi ayisikhombisa lambili engakedluli, kuveza unkosazana Masanga.
Njalo ikliniki le yabe ivulwe 24 hours kusitsho ukuthi khona noma ekuseni, emini, noma sikhathi bani umuntu engahlukunyezwa uyahlabona ukuthi athole uncedo abuye lapha ekliniki.
Abezempilakahle labenhlanganiso ezisebenzelana lozulu oyabe ehlangane lodubo lokuhlukuluzwa bathi izehlakalo zokudlwengulwa zivame ukwanda ngesikhathi izibhedlela lamaklinika kuvaliwe, ikakhulu ebusuku ngempela viki langekhefu. Isilinganiso sokulithumi kuphela ekhulwini 10% sabahlukuluzwa ngendaba zemacansini yilo elanelisa ukuyadinga usizo ezibhedlela lemaklinika ngezizathu ezimbalwa ezibalisa ukuba ziyabe zivaliwe ngesikhathi behlangana lalolo dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.